Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazi omuhle, lamhlanje kungolwesibili mhlaka 2 kuNtulikazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indlala inkulu ngenxa yesomiso, ngenxa yokungani kwezulu kusuka nyakenye kwenze ukuthi abantu abaningi edolobheni emakhaya lasemaplazini bangalimi.
Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi indlala isihlasele ngamandla emadolobheni eZimbabwe. Njalo ithi kobulawayo selikhuphukile inani labadinga ukuphathiswa ngokudla.
Intisa esingayikhangelelanga naleyo ku-20th century ukuthi abantu bengabuthwa nje ukubana umuntu ubotshelwe ukuthi kube kumithini endlini e-private.
Kubotshwa abaphikisayo mahlayana ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Sebedlephana abantu enkundleni zokuxhumana kulandela imizamo yobe ngumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yokuxotshisa umbalisi ofundisa abantwana isiNdebele eprimary yena engasazi. Iqembu leZimbabwe Warriors seliphumile kumncintiswano weCOSAFA Cup. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeWorld Food Program ithi indlala isihlasele ngamandla emadolobheni eZimbabwe njengasemaphandleni, njalo ithi kobulawayo inani labantu abadinga ukuphathiswa ngokudla selikhwelile lisuka kunkulungwane ezilikhulu elilamachumi edlula isishiyagalombili 181,308 nyakenye. Layaphose kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 272,804 lonyaka. Lihlanganiso ithi okwenza umumo ube mubi kakhulu ikuthi isimisa uhlelo lwayo lokupha abalambayo emadolobheni imali yokuzithengela ukudla. Ithi ukuvalwa kwalolu hlelo kuthiya abantu abanengi ikakhulu omama abazithweleyo abamunyisayo kanye labantwana bengaswela ndlela zokuthola ukudla. Elizweni lonke jikelele okugoqela emaphandleni abantu abalambayo abadinga usizo oluphuthumayo bayizigidi eziyisishiyagalolunye 9 million. Kunyanga isanda kwedlula uhulumende wethu la isicelo semali engange 3.3 billion US dollars yokudingela abalambayo ukudla. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kokuqhuba inhlelo zokuphathisa abantu laba endaweni ezishiyeneyo zemaphandleni, abantu abanengi bathi abakakutholi lokhu kudla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Akumangalisi ukuthi inani labantu abadinga ukuncediswa ngokudla likhwele kangaka ngokuba indlala inkulu ngenxa yesomiso, ngenxa yokungani kwezulu kusuka nyakenye kwenze ukuthi abantu abaningi edolobheni emakhaya lasemaplazini bangalimi. Lalaba kade belima ema-irrigation ngenxa yokuthi izulu kalinanga amanzi akhona kawasekho, akade bethelela ngomthombo amanzi kawasekho njalo. Ngakho ke inani liyakhwela lalabo abadinga ukudla ngobuningi babantu sebelala bengadlanga, kusebengadlanga bayakudinga ke ukuthi bancediswe kakhulu ngenxa yesimo abakuso.
Njengoba uhlelo lweWFP lo lusoluvalwa abantu abaningi besala bengelancedo uhulumende yena engaphathisa ngandlela ba
iWFP ibinceda kakhulu ngemali le yokupha abantu ngokuba ibibasiza ukuthi bathenge ukudla lalokho abakudingayo ukuze bakwazi ukuphila ngendlela efaneleyo ngakho ke le mali nxa isimiswa ngezizathu zona lezi eziqanjwayo kutsho khona ukuthi abantu baza basensizini ezinkulu kakhulu okwedlula lokho akade bekukho okudingakalayo ukuthi uhulumende asuse izimali azinqande lapho ekade zisiya khona azise kulokho osekuvelile ukuze isikhala lesi sesivela ngenxa yokuthi iWFP isisusa lezi zimali zingasekho uhulumende angene kuzo kuso azifake lezo zimali abantu bakwazi ukuphila kanti imali eziningi ziyalahleka bakithi ku-corruption ziyebiwa ngabe lowo mthombo we-corruption uyavalwa leli lizwe ngabe liyenelisa ukondla abantu ngesikhathi sendlala losize
Elizweni lonke jikelele siyazi ukuthi kulabantu abangu 9 million abalambayo kodwa uhulumende uthi uyabaphathisa abanengi endaweni ezijiyeneyo abanengi bathi ukudla kabakutholi
Siyathemba ukuthi kuzavalwa isikhala sonke abantu abakuso kungabi khona ukubandlulula lapho kuphiwa ukudla ngokuba abantu kumele bakuzuze ukudla kungakhathalekile ukuthi kuleli qembu kumbukuleliyana lezombusazwe ukhuluma luphulimi uyiphi province ukuliphi ikhaya umhlophe kumbumnyama mdala kumbe umkhulu ngesifazana noma ngowesilisa bonke bamele bakuthole ukudla lapho bekudinga noma bengathi kwelizwe kungela kubandlulula ngakho ke siyathemba siyakhuthaza njalo njengabantu ukuthi ukudla kufinyelele kuye wonke umuntu kungela kubandlulula laba bangakakuzuzi kakuye fika khona asebekuzuzile bakuzuze bonke kungela kubandlulula phakathi kuza kwenza ukuthi isithunzi sabantu bezimbabwe sigcinakale siphakamiseke bahlonipheke ngokuba kulilungelo labo ukuthi babe lokudla kulilungelo lokuthi bahlonitshwe kulilungelo lokuthi bangabandlululwa ngenxa yalokho abakukhethileyo kumbulimi abalukhulumayo kumbulimi ukuthi banjani
umnumzana efidlela ncube ngomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association sixoxela ekubulawayo Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu laba mabandla aphikisayo bathi bakhathazekile kakhulu ngokubotshwa mahlayana kwabantu abaphikisana lohulumende weZANU-PF ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu weSADC ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Inhlanganiso ezifana le Amnesty International ziyakusola kakhulu okwenzakalayo lokhu zisithi kubotshwa abantu abangela macala abenza imihlangano etshiyeneyo evunyelwa phansi kwesisekelo sombuso welizwe iNational Constitution. Kulamalunga e-CCC lawo manyano weNational Democratic Working Group okhokhelwa ngumnumzana Job Sikala asanda kubotshwa esetheswa amacala okwenza imihlangano engavunyelwanga ngamapholisa. Awe CCC amalunga afika phose amachumi ayisishiyangalombili alokhe evalelwe ngemva kokuncitshwa imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. Abotshwe ethakazelela usuku lwabatsha olwe International Day of the African Child. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe ubopha abatshotshozela udlakela abancedisana lamazwe angentshonalanga azama ukugenqula uhulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba utaboka ncube weStudio 7 uxoxelo Comfort Mpofu okhokhela uhlangothi lwabatsha kumanyano weNational Democratic Working Group.
Ukubotshwa kwamalunga awenhlanganiso eziphikisayo kuyaphambana lemithetho eZimbabwe njalo kuphambana lemithetho yamazwe wonke jikelele masesikhangele lapha ngoba siyakubona ukubana lokuncindezela amalungelo oluntu into esasingayikhangelelanga naleyo ku-21st century ukuthi abantu bengabotshwa nje ukubana umuntu ubotshelwe ukuthi uba ube kumithingi endlini e-private yinto etshengisela ukubana akula lapho esiyakhona njengendizwe.
Ezinye inhlanganiso zithi lokhu kuqhutshwa ngenhloso yokuthulisa wonke umuntu ongaphikisana lebandla elibusayo ngalesi sikhathi kukhangelelwe umhlangano weSADC. Wena ukubona njani lokho?
Into esobala ukubana bakhangelele ukuthulisa laba baphikisana nezano-PF kusisiya kuSADC ngoba yabona ukubana kula muntu ongabothela ukubana sebehlangene ku-private residence endlini yomuntu bebahlanu kuphela ukuthi umuntu ubothele for an unsanctioned meeting njalo kuyatshengisela neSADC yakhona ukuthi kukhona okungahambi kahle lapha emzini weZimbabwe.
Yiwaphi amanye amalungelo ayephulwa-ke nguhulumende kulolu daba?
Kulelungelo leli elivumela abantu ukubana behlangane, ilungelo eliyephulwa nguhulumende, ilungelo lokuthi abantu bezi-organize politically, ngelinye ilungelo labantu kumele bebe nalo ukuthi abantu bezi-organize politically. Awumelanga umuntu uncindezele ukubana ngihlangane lozibanu wenhlanganiso le sengikutsho, awumelanga abantu besabe. Nxa sikhuluma ngendawo yabantu abalingeneyo, e-democratic society, kumele abantu bekwanise ukuzihlanganisa bezi-organize politically. So nxa abantu bebotshwa khona lapho, bebotshelwa khona lokhu, kutshengisa ukuthi uhulumende uncindezeka, ancindezeli ilungelo loluntu kuphela but uncindezela le lungelo lokuthi abantu bezi-organize politically, lokuthi abantu nje behlangane ezindlini uhulumende. Njalo futhi uncindezela le lungelo le right e-privacy ngoba awumelanga be-invade izindlu zabantu noma abantu beyi-five bezidlalele.
Umnumzana Comfort Mpofu ukhokhela uhlangothi lwabatsha lezifundi kunhlanganiso ye-National Democratic Working Group. Wabexoxa ecingweni loTabo kaNcube weStudio 7 eseHarare. Kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi, yena obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa uhulumende uyakulandula ukuthi ubopha mahlayana abaphikisayo. Unobhala omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwebibiko umnumzana Nick Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi akula muntu oncindezelwayo futhi amapholisa uthi amapholisa aqhuba umsebenzi ngemfanelo. Usexolisile umnumzana Smelisizwe Sifanda obengumsekeli kamphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemfundo kulandela imizamo yakhe yokuxotshisa umbalisi okhuluma ulimi lwesishona ofundisa abantwanyana eGlenmore Primary School eMathebeleleni North, yena engalwazi kuhle ulimi lwesiNdebele. Sebedle phana ukumangalisayo abantu ngodaba lolu enkundleni zokuxhumana kulabanye abathi uSifanda uyitshaye ekhaleni, kepha abanye besithi ubambe inhlwa ngekhanda. U-Ezra Chisa Sifanda usipha lolu daba.
USifanda utshele uZulu ukuba uyaxolisa ngesenzo sakhe ngoba ubone ngani uluphathe kabi udaba lolu njalo soluphehle uxabana phakathi kwabohlobo lwesishona lamaNdebele eZimbabwe asehlabe umkhosi okwesikhathi eside ngababalisi abafundisa abantwana okwesigaba se-early childhood development bengazi ulimi lwabantu besigaba abaqhatshwe khona. Ususwe ngumnangagwa esikhundleni njalo uthe akuqondanga akwenzileyo. Walile namhla ukhuluma lomsakazi weStudio 7 ngodaba lolu. Abazali lezakamizi zalindawo zaphanyika udaba lwazo kumeli lo zikhala ngababalisi abakwazi ukukhuluma isiNdebele. USifanda watheleka-ke kuleso sikolo wahle wathi umbalisi uWinnet Maradze kahambe. Indaba yokumxotshisa umsebenzi iqale kanje.
Ngalithwalise uthisha lo with immediate effect. Siyakuzwisisa. Asifuni ukubulawela abantwana, awulazi uketshu. Kodwa abantwana bakhona bazokwazi uketshu ukuhambisa njani nxa abantu belime emasimini.
Abazali babantwana abafunda kulesi sikole bubi bathi akubaphathi kuhle ukuthi abantwana be-ECD banikwe ababalisi abangakhulumi ulimi lwabo. Mnumzana Matthew Shaba ngomunye wabo.
Selike la kubona kuphi ukuthi abantwana abancane kangaka banganikezwa umuntu ongakhuluma ulimi lwabo ukuthi abafundise abantwana be-ECD?
Unkosikazi Charlie Ncube laye ngumzali womntwana ofunda kulesi sigaba.
I-Ministry of Education is so biased. Awusoze umthole uteacher wesindebeleni ekhona le Mashonaland. Awusoze. And especially not in these grades that are a foundation grade. Not in ECD. Not umuntu ofundisa abantwana abangakabi kwazi i-SQ.
Umnumzana Mozi Dlamini laye ukhala ezimathonsi.
Uthi ufundisani ugrade 0 wena lo sowabuyayo ECD 1 kuthiwa ECD 2 I don't even know grade 1 2 3 ufundiswa umuntu okhulumisana ekhuluma ngesithiwo
amabandla ezombusazwe lawo ayasola kwenzekeleyo umsekela mongameli United Zimbabwe Alliance umfundisi Frank Mhlanga uthi kubi kakhulu okwenziwa ebantwaneni.
I-constitution ile devolution of power. Amalungelo ayadingeka ukuhlonishwa. Ake likhangele emazweni anjengowe South Africa, izigaba nezigaba kuyahlonishwa olwimi lomunye umuntu luyahlonishwa, akula kubandlululana, kuyasetshenziswana kahle zindimi zonke, isigaba nesigaba kuba nabantu abakhuluma ulimi laleso sigaba.
Osithi unobhala jikelele webandla le-Citizen Coalition for Change njalo engusenate emathele North egoqela ibubi umnumzana Sengezo Shabangu uthi usibanda kawonanga lutho.
Ilusizi kakhulu ngendaba ka-deputy minister osemiswe umsebenzi nguhulumende. Into akade ikhuluma yinto ebalulekileyo kakhulu ikakhulu emhlubulweni wasemathebeleland. Yikho lapho esinanzelela khona ukuthi abantwana bethu sebe sehluleka khona ukuthi bapase isindebele kugrade 7. Sizakhulumisana ke lohulumende.
Induna uMathema uthi isekelo sombuso asilandelwe kwezemfundo.
Izinduna zake zibuye le-agenda engiyazo. I-agenda isikhathi esiningi yabe ibuye lohulumende. Kodwa ngikhangelela ukuthi izinye izinto okufanele zikhulunywe. Zingakhulunywa kuphela ukuthi zikhulunywe ngusibanda. Kufanele ukuthi vini lapho eParliament kube into enye eba yi-debate, sibe open debate. Kulandelwe i-constitution elizwe. Ngoba i-constitution elizwe section 6 ukhuluma kabanzi ngendimi zakithi. Kube sokubuya ke i-education policy layo iyakufakaza khona ukuthi umntwana omncane kufanele afundiswe ngolimi lukanini.
Olwela amalungelo oluntu ngaphansi kwenhlanganiso ye-1893 Magellan Human Rights Restoration Movement umnumzana Thembani Dube uthi kuqakathekile ukuthi amalungelo abantu ananzwe.
Yonke inhlobo ifuna umuntu azi ulimi lwabantu ababo nxa ezofundisa lapho abe ngesilungu bathi abe competent ngalolo limi.
Umnumzana Raymond Majongo unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi uMnangagwa wenze kahle. Isikhulumeli sohlangothi lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi bahambisa ababalisi abazi ukukhuluma ulimi lwabantwana balezo zigaba ngemva kokubahlolisisa.
Masingahambisi ababalisi laba labathule khona umsebenzi uzahlolisa kuthi kuyakwazi yini ulimi olukhulunywa abantwana. Lokhu kwenzakala ke emofisini ke education lalama ofisi ke e-public service commission. Kungatholakala ukuthi uyakwazi ukukhuluma yikho ahanjiswa khona ukuthi ayifundisa kuleso sikolo.
Unobhala omkhulu kugatsha lwezemfundo yaphansi uThumisang Thabela walile ukukhuluma ne-Studio 7 kodwa watshela iphephandaba le-Chronicle ukuthi abantwana bonke be-primary school ikakhulu i-ECD kumele bafundiswe ngababalisi abazi ulimi lwabo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo igama lami Jesus Band.
Kwezi pathelane leMelika sesidabule isizwe phakathi isinqumo senkantolo yeSupreme Court yeMelika Eso kuthi akukho emthethweni ukuthi umongameli waleli lizwe athonisiswe ngamacala awadale esehofisini. Inkantolo le yethule isinqumo lesizolo phezu kodaba lwaye ngomongameli umnumzana Donald Trump, yena owayesithi angeke etheswe amacala ngoba izinqumo ezaphehla lawo macala wazithatha esangumongameli. Abahluleli beSupreme Court abakuhlangothi lwebandla lama-Republicans bavumelane lo Trump, kodwa abakuhlangothi lwama-Democrats bakusolile lokho besithi kufana lokwenza umongameli weMelika inkosi ngoba sokusitsho ukuthi angenza iloba yini engabotshwa. Umongameli Joe Biden laye usisolile kakhulu lesi sinqumo, wakhuthaza uZulu weMelika ukuthi aphume ngobunengi ngolwezi ayevota akhiphe ama-Republicans ezikhundleni ezigoqela ezidale le-Congress. Kodwa uTrump usithakazelele lesi sinqumo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Into esiyibonile lapha has never been done in America or in the history of the Constitutional Court, the Supreme Court. Ukuyenza abakwenzileyo for umnumzana Trump is a slap in the face emthetho oyelizwe lonke, ngoba siyakwazi ukuthi iAmerica ithi nobody is above the law, but kathesi ngantwa ama Supreme Court judges lawa amaningi angkhona ama Republican Party bathi bona the president yena lo uTrump njobe eyi Republican is above the law. So kathesi kungantwa kuzahlupha ngoba bona sebekhanya ngantu asebengena ngenela izinto zepolitics, but bona umele baphonga ucaca ukuthi umthetho umele unje and then kumele ufakwe nje. But okwakathesi ngantu hayi sokulenkinga lapha, i-Republican justice system yiyo ngantu isibusa, ngoba siyakwazi ukuthi ngo-2020 umnumzana Trump azanqotshwe ngumnumzana Biden, yena ngokwakhe wayengavumanga ukuthi wayenqotshwa. Ndekhonapha yikho wayenza konke lokho esikubonayo sokuphuma emakhoti. So kwakathesi ngantwa izinto zonke sizamelela ukuthi sibone ngo-November ukuthi mbani ozanqoba khona lapha ekhethweni.
Kulabanye abathi uTrump enganqoba kulolu khetho abuyele esikhundleni sikamongameli, ulakho ukwenza izinto eziphambana lomthetho esephiwa igunya yisinqumo senkantolo lesi esithi umongameli ngeke athonisiswe ngamacala awadale esehofisini. Ubona kungahamba ngaleyo ndlela yini?
Umnumzana Trump engaphenduka, hayi iAmerika iyabe siyifanana labo Russia, labo North Korea, labo China, lapha khona umongameli welizwe is the supreme leader and yena angayenza amacala vele uyabe phonga ukuthi hayi ngiyenza according to the presidential office and the immunity ayinikwe yona yi supreme court. So okwakathesi sibone ukuthi ukhetho lolu olubuyayo for November luqakathekile, ngoba ama-Democrats akhuluma ngokuthi i-law ye-America ayisabambi umongameli welizwe ma ingangena esikhundleni eyenza wona lawa macala, but kungangena omunye lakho ngantu akuzahlupha. So hayi lapho uma-Democrats kuhlupha ngokuthi babona umnumzana Biden ungantu aseluphele kasakwanisi ukuba e-functiona njengo-president. So lakho ngantu asokulenkinga lapha. Sizabona ngo-November ukuthi kuzabe kuhamba njani, ngoba siyakwazi ukuthi ama-independents yiwo abakhethayo the final 2 or 3% encedisa ukuthi umongameli welizwe angene esikhundleni.
Umnumzana Tim Moringayi ulandela ezombusazwe zeMelika. Uhulumende uthi uselwisana ngamandla lohlupho lokusetshenziswa kwezidakamizwa ikakhulu ngabasakhulayo. Umongameli Mnangagwa usanda kusungula uhlelo lweZimbabwe Multi-Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2023. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abathakazelele okwethulwe nguhulumende kaMnangagwa bathi lokhu kuveza ukuba uhulumende usevumile ukuthi izidakamizwa zithwalisa nzima abasha ikakhulu abangelamsebenzi. Omunye wabamukele uhlelo lolu Nkosi Philip Dingane osebenza kunhlanganiso ye Young People Act.
Sinanzelela kakhulu ukuthi izidakamizwa zijale ukubamba inja ikakhulu zitshontshe ikusasa labo. Uyananzelela kakhulu ukuthi inja masezidakiwe ziyangena ecansini zilalela labanye. Ikakhulu uchayisana lokuthi ziyabe zingavikelelanga umuntu ekwanise ukutholakala eselegcikwane or eselesile.
UMbalenhle Dube uyakusekela lokhu esithi izidakamizwa zake zamthwalisa amagabha avuzayo.
Mina njengomuntu waphunyuka ebubini loba xa uhulumende esenza lokhu ngibona kuzanceda ukuba sonke sivumelane ukuba izidakamizwa sezikhona elizweni njalo seziyingozi elimaza intsha.
Kodwa abanye abatsha bathi okukhathazayo ukuba loba nje wethulwe ugwalo olujulileyo akucaci ukuba uhulumende uzasungula inhlelo ezijeneyo kumbe hatshi ezokuvikela abasakhulayo ekuthathweni kwezidakamizwa. Uriken Chuma uthi uhulumende kaphumelanga egcekeni ngenhlelo zokusekela uhlelo lwe-Multi Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2030. Unkosikazi Nomakholwa Mlilo oyinhlanganiso ye-Anti-Drugs Forum laye uthi kumele kube lesikhwama sikahulumende sokulwisana lokuthathwa kwezidakamizwa.
Ukulwisana lezidakamizwa ulwisana labantu abakhulu abangenisa konke lokho okubhenywayo. Awungeke ukwenze ngela loba itiki. Ngabe uhulumende uyabeka isikhwama njalo adinge abantu abafundele umsebenzi lo ukuze sinqobe impi le.
UHebert Mpala isakhamuzi seHarare uthi kumele uhulumende atshengisele ukuba uzimisele ukuvimba ukuthathwa kwezidakamizwa ngokuba lemithetho eqinileyo.
Umthetho wethu kumele uqiniswe kungancengwa abantu abathengisela abantwana izidakamizwa.
URobert Mabena oweZimbabwe Anti-Drug Network uthi kumele kube lokuqiniswa kwemithetho endaweni lapho okugcinwa khona abantu abayabe besizwa ukuba batshiyane lezidakamizwa.
Lapho okugcinwa khona abantu kulapho okuludubo khona ngoba kulula ukuba abantu baphunyuke bengakaqedi indlelo ze-rehabilitation. Kumele uhulumende akhe indawo ezokwenza lokhu eziningi njalo enze zivikeleke.
Isiphathamandla sikahulumende esibona ngodubo lezidakamizwa kugatsha lwabatsha uMnumzana Norris Jafika uthi uhulumende wakhuluma loZulu elungisa ugwalo lwe-Multi Sectoral Drug Abuse Plan 2024-2030 esithi imali izakuba khona ukuze luphele udubo lolu.
I-anti-drug policy eyenziwa yi-Second Republic yinto enhle kakhulu ekhombisa ukuzimisela kukahulumende weZimbabwe towards fighting drugs. Kodwa nje akulwiswa ama-drugs nje kuphela but ku-secure i-future yeZimbabwe njalo le-future yabantu abatsha ngoba yibo aba-affectwa ngama-drugs kakhulu.
Akwaziwa ukuba kulabantu abaningi kangakanani eZimbabwe abathatha izidakamizwa. Uphenyo olwenziwa yinhlanganiso ye-UNICEF ibambisana lohulumende nenhlanganiso ezimbalwa ezizimeleyo lwaveza ukuba abanye abantwana baqala ukuthatha izidakamizwa beneminyaka elithumi okubangela ukuhlupheka, imizi echithekileyo lokunye. Iningi lithatha imbanje, intshengu lokunye utshwala okungekho emthethweni, umuthi wokukhwehlela i-crack, cocaine, glue, nyawope, heroin, kank namaphilisi athengwa okuthengiswa khona imithi ehloliweyo ama-pharmacies. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kwezemidlalo, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama Warriors seliphumile kumncintiswano weCOSAFA Cup ngemva kokunqotshwa liqembu lakwele Kenya nge-2-0 namuhla. Amaqembu omabili akuspaya sika Group B siziphethe ngebezihamba phambili. inhlanganiso ye World Food Program ithi indlala isibhokile emadolobheni eZimbabwe njalo ithi kwaBulawayo selikhwelile inani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Kwanele mthwaka zomuhle likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.